Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa inhlonipho obe ngumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili abezanu PF ngeviki eyodwa
akudecidwa ngamaZimbabwean kudecidwa izano ipolitburo yezano ibisebenzisa ama state resources ukureward abangani bayo
abatsha bebandla leMDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekeli abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele
ekuhambeni kwethu abantu nje balembono echiyeneyo abanye abavela kumabandla achiyeneyo anjengabomthwakazi abanye abavela kwamanye amabandla awezana uPF balembono nje echiyeneyo
ibandla leMDCT lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka standing committee izolo lagqizelela ukuthi lifuna inkokheli yezombusazwe ukuthi ikhumisane umlotha
ethina njengabantu abalibandla eliphikisa ngokusemthethweni eParliament singenza manyathelo bani ukubana sibone ukuthi siyancetsana lohulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini
zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7 Ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare ngoba iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero izolo. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61. Izolo kulabanye ababili abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe ababekwe isikhathi sinye emathuneni eHeroes Acre obe ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala eManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba laye obulewe yiCOVID-19 kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Morton Malianga udaba lolu olokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe lulokhe luhlupha elizweni ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo
kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala eHeroes Acre okamoyo ngezizathu ezimbili one uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse ngibona eqansile kakhulu ama ranks eze waphuma engumajor general okuyi rank enkulu kakhulu ukuthi even umodenge kokuhulumende abebutho bebeza celisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho okwesibili siyakukhumbula ukuthi ngo 2017 umoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepolice isisekelo selizwe kuthawa ikhu nguye ubuso bekhu so ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedisa ukuthi bengene esihlalweni ungaza ukukhangela ukuthi bangaza ke bathi kasilo qhawe uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhu kuyabe kuyathiwani ngaye so ngibona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni nxa yakhe uma siya eqinisweni so ngibona ngazathi bekucaca
udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho Kodwa umnumzana Nothoni Maliyanga lo Ellen Kwarazimba bayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi angugwarazimba lokhu, mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama umchinguri balutshwane eZimbabwe odabemazi le misebenzi yakhe balutshwane odabeyazi, so kangikhulu ukuthi singakhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje akukabile ihero yeZimbabwe, kusiselamahero ebandla elihlukumeza abantu iZANU, ngoba akudisayidwa ngamaZimbabweni, kudisayidwa iZANU, ipolitburo yeZANU ibisisebenzisa ama-state resources ukureward abangani bayo. So kathi sakula ihero eZimbabwe kodwa kule kulama heroes ebandla. Kusahlupa kuzaba into enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana. Kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So ngibona ngazathi ikho okulokhophe khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Chabebandla le MTC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekele abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele, njalo sebethembele enkundleni zebulenjini ukwenza lokhu ngenxa yesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lezi ziqondiso azivumeli ukuthi abantu bahamba-hambe bangene emphakathini. Ibandla leli liyalandula ukuthiwo ngabanye enkundleni zebulenjini ukuthi seliyekethisa imikhankaso yalo yokuletha inguquko kunhlelo zokhetho ama-electoral reforms lokunye. Lokuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kasabonakali ekhankasela usekelo. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakobulawayo ku-MDC Alliance, uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okuningi ngohlelo lwabo.
Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga kobulawayo luyaqhubeka. Loba khona nje kulengxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezijiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona liyaqhubeka nje, sisebenzisa ama-platforms awama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana lokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF, balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abala msebenzi, abala zindlu, ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imeseji yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo ukuthi ngempela sokubuya ukhetho luka 2023 lizamisana lalo ibandla lezano PF.
Okukhona ukuthi sizama lati ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama virtual meetings amaningi.
Lo ngumnumzana Tinashe Gambarami, umgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MTC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Le MDCT lenze umhlangano edalela inkokheli emqoka standing committee kusetshenziswa inhlelo zobulembo beinternet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi inkokheli yonke yebandla ibikhona emhlanganweni lo. Umgcini sihlalo webandla umnumzana Morgan Komichi ubikwa ekhuthaze ukumanyana, wathi inkokheli kumele ikhumisane umlotha. Unobhala jikelele unkosikazi Paulina Gwanyanya Mpariwa ubikwa etshele lomhlangano ukuthi imininingwane yomhlangano weCongress owenzele eHarare ngenyanga kaMpalakazi lapho kwakhethwa khona umnumzana Douglas Monzora izethulwa emhlanganweni olandelayo. Kuphinde kwaphathwa indaba eziphathelane lelizwe ezibalisa ukukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla atshiyeneyo lobhubhano lwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi. Kukhangelwe njalo ke okwebandla kusiya phambili ibandla ukubana kumele lizilungiselele i-extraordinary congress ezaba khona, ngoba siyivele sokumele ibe khona, siyadlulelwa isikhathi kulokhu kusenziwa into ze-extraordinary congress. So hayi kuphathwe nje indaba eziningi kakhulu ezinye eziza kwethulelwa kwezinye ingatsha zebandla ezivalela i-national executive le-national council. Engeke ngisixoxe lapha emoyeni singakaphuchi kulabo okumele bazihlaziye abanikazi bomhlangano.
Udaba lobukhokheli liluphathile na lapho sibuza ubana udaba lokubana unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Mdzuri bayamukela na izikhundla abaziphiwayo?
Ngizathanda ukuchasisa lapha mphephethwa ukuthi umama uDokotela uThokozani Khuphe akaphiwanga isikhundla ngubaba uMonzora. Umama uDr. Khuphe uvele ungumsekeli kababa uMongameli uMonzora, kulandela ukuthi umama wayevele egetiwe njengomsekeli kuCongress ka-2014. Okunye okube kumqoka ngalo umhlangano ukuthi umama uPaulina Mpariwa osephethe isikhundla sika nobhala jikelele ukuvezile emhlanganweni ukubana uselayo i-report Independent Electoral Management Body, okuyilo ugatsha olwakhangela i-extraordinary congress, oluyilo olwalusiphathele i-congress yethu. Ngakho lokho kuyatshengisa ke ukubana emhlanganweni olandelayo kuza kuxoxwa ke kuxoxwe ngakho konke okumalana le-extraordinary congress, langazo zonke nje indaba ezingabe zasukuma zaba sematheni leli mini mayelana le-extraordinary congress lokuqhutshwa kwayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomunye umama wedolobho leChinoyi othiwa nguNkosazana Miriam Watongwa obeleshabhini elile butcha obotshiweyo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Uphinde wetheswa njalo icala lokuthengisa inyama engahlolwanga. Iphephandaba lobulembo be-internet eleNews Hawks lithi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus kubangelwa yikuhamba-hamba okwenziwe ngabantu ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7. Ngicela lami like lifaka ama-audio yami ngoba ngile mibono engayinika abantu bakumthakathi. Mina vele into mina ngithanda ukuthi ngingakhuluma kakhulu ngomthakazi ukuthi abantu belandele umthakazi. MRP umndebele wonke umuntu nje ovele emathebeleleni alandele i-MRP ngoba siyahlupheka ngenxa yabantu basempumalanga. So bengicela libe limfakela laba ama-audio yami liyabala liwafake emsakazweni libe ngiletha lami imbono yami ukuthi abantu kabajike imicabango yabo leyo kubebelandelana labantu basempumalanga. Sesizikhulunyisa ulimi lwabo esingalukwanisiyo bona kabengafuni ukukhuluma ulimi lwenu. So ngajabula kakhulu malingafaki amalokuzini ama-audio yami.
Ingabe liphilile na? Asibonge uNkulunkulu ophezulu othe walikhumbula ilizwe leZimbabwe nalo ngeZulu bakithi. Esicabanga ukuthi abantu bakithi kulo nyaka bazamile ize izwi lakhona line late, kodwa ngicabanga ukuthi bazamile ukuziphathise kakhulukazi ezikulimeni. Sijabulele lezifuyo zethu ukuthi zizokwazi ukuthola ukudla namanzi ngoba ngathi izulu lihle nje kulo nyaka. Bese ngiba nombuzo ukuziphatha imandla zeStudio 7 ukuthi njengamehlo nendlebe zethu thina siyisizwe sikamthwakazi, le ndaba yokuboshwa yokulandelelwa kukaJonathan Moyo iyinto efanele yenziwe njani? Iyinto efanele yenziwe njani? Kanti kahle kahle kuyukuthi izani yona ivele izimiseleni, izimisele ukuthini ngokubhidlizizwe? Ayekunanzeleli ngani ukuthi konke kwenza kube? Yaye kade lindeni izano sonke lesikhathi ngokuthi ibophe uJonathan izoveza namhlanje ukuthi kukhona owareshwayo. Wayelindeni kuyini kahle kahle? Kuletha sithombe bani kubantu bakomthwakazi ngalesi senzo abasenzayo? Kuyukuthi abenelanga yini ngento abayisenza yona ngegugurawundi nokuqeda i-currency yelizwe?
Salibonani be-Studio 7. Awu, siyezwa nje bayakhuluma ngama-COVID. Kodwa besifuna ukwazi ukuthi maybe kuma-social distance lapha la khulunywayo. Siyabe sifuna ukwazi ukuthi kumazupho laphana sibona kunama-standing yenzakala abantu isiminyeminye sigibela sikata se-everyday sigibela silapha kuze kuthiwa no izupho kayigcwali. Kanti la imchova le phansi eyabantu nje abazihluphekelayo, why kuyiyo ele COVID kubodi izupho kuthiwe kayela COVID? Uyazi, sibone ngazani lokhu kumbe iplani yokuthatha i-industry yabantu abahluphekayo ngamaplani? Into yakhona yebo i-COVID ikhona ngempela, kodwa-ke besifuna ukuthi uhulumende eke khangele ndawo zonke.
Salabonani basakazi, salabonani bantu bakithi, mthokozo omuhle lo okhulumayo ngucomrade Bodloza weGwanda eManama. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ngomsebenzi omuhle. Mina kungizwisa ubuhlungu namhlanje, especially ngosuku lolo namhlanje 20 January okulusuku lapha umbhuqazwe i-50 Brigade kukurawundi yafika khona izohlasela isizwe lapha kwalimala khona abantu bakithi abaningi, kwafa khona abantu abantu bakithi abaningi kwadlongulwa khona abantu bakithi abaningi bedlongulwa ile uhulumeni okhona obusayo weZANU-PF bebalwisa ukubona bangamalunga ezaphu ngoba bona befuna i-one party state. Kuyabonakala ukuthi uhulumeni lowo vele waqala from kudala obugebenga from early 80s vele baphila ngegazi labantu. Siyakubona futhi njalo ukuthi sisekuyini le inyanga kaJanuwari ngo-2019 kwenzakala okufana nalokho lapho uhulumeni avukela khona abantu ababebhikisha bekhonona abantu ngesimo esikhona esomnotho. Uhulumeni wathumela amasosha namaphoyisa bavulela ngenhlavu kwabulala abantu, kodwa yikho into neyi-one yenzakalayo. Isimanga lokho kuvula ama-commission after commission of inquiry, but lokho i-commission ekumumetheni ukutholileya kufakwa etafuleni for public ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani. Ubuhlungu kakhulu kuphila ngaphansi kwesimo esifana nalesi. Namanje uma sisizwa leli gama le-curfew elikhona lisikhumbuza emuva, ngoba thina i-curfew yasiqalanga nge-corona. I-curfew yaqala from kudala ngawo early 80s. Lapha i-50th brigade iyayibulala khona abantu bakithi emhlobulweni wamaNdebele. Kungakho ke sibonisa thina vele ukuthi uhulumeni lo akazimiselanga ukubana atshintshe kumbe ukuzisola. Kuhlungu kakhulu ngoba ne-justice asikayitholi. Akuna closure ekhona after umonakalo ongaka, ngoba sikhuluma nje nge-ground nje kuphela kwafa abantu over 100,000. Abadlwengulayo baningi, ababaleka emizini yabo besecashwa kwamanye amazwe baningi. Imizi iyatshiswayo nezifuyo ezabo bulawayo ziningi kakhulu. Umonakalo waba khona muningi kakhulu. Even today ma unganazelela kahle we are still marginalized. Indawo yakithi isemuva kakhulu ngezintuthuko. Konke lokhu kwenziwa ilo umthelela we-50th brigade we-Gugurawond. Yikho ngithi ebantwini bakithi asiphakameni, sichallengeni lolu daba, sizameni yonke imizamo esingayenza ukubana siqeda njani, sibuthola njani ubulungiswa. I-justice singayithola njani, sizilwela njani? Asivukeni siphakameni, singaqhubeki silokhu sikhala kodwa ngelamzamo esiyenzayo.
Hayi bantu bakithi, mbingelele ku-Studio 7. Hayi asibonisaneni bantu nge-corona. I-corona liyabulala, izasiqedela abantu mpela ezweni. Angeke abantu bekwazi ukusurvive bela amanzi bela kudla ukuthi abehlale endlini. Asila i-government. I-government ithi nabantu yofa sizisebenzele emazweni futhi not ezweni ukuze sikwazi ukuphilisana. Lembono sibonisane bantu bakithi, singafi sonke. Kodwa ke i-government enjengeyethu bantu bakithi, hayi singaveli sihlezi. Ngiyacela ukuthi amabandla aphikisa yini kufanele lifundise abantu emakhaya kakhulu. Emathawuni abantu vele wofiyazi bahluphekile, bayakwatisa novela bayifuna. Emakhaya yikho lapho ewina khona izalo. Yikho lapho ufanele ama-opposite party fundisa abantu abadala labana, ngoba bathengisa izinkomo efundisa abantwana. Abantwana babaqedaphi ithuba labo lidinwe yeZANU-PF, abasayenzi next, abasebenzi next, abahole next. Abantu labana abadala singabasola, singabasoli. Yibo abavota eZANU-PF, ngoba abantwana bangaphandle basezweni abakhona ukuvota. So abadala abana bancindezelwa kakhulu iZANU-PF, iZANU-PF ngamagugurawonde. Konke abakubonayo kunzima, bazange bethole i-counseling, kuyabalimaza engqondweni zabo. So bayesaba noma sokufika kaze vote, bayivotela le party iZANU-PF, besaba ukubulawa, besaba lokho abakubonayo, ngokusaba bayasayethukile namanje into abazibonayo zinzima.
Sanibonani, sanibonani balandeli we-Studio 7, konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ngethemba bayaphila abantu, baphephile njalo, bayazinazelela kulolu bhubhane le-COVID. So ke hayi bakithi, nami ngizothanda ukuphawula nje kancanyana nje nanokuthi khona bakithi, nina eniphethe izinhlelo zethu ze-Studio 7, mangabe nibiza noma abahlazi umuntu makazama ukuthi akhulume into eyiyo eliqiniso njalo ezwakalayo, ngoba izinto lezi ezasona zona amaqiniso ziyahlupha, ziyadukisa abantu. Ngoba izwile lapho mani buza lesi sizalwane saseZimbabwe esihlala kwase khona kwase America lapho ngolwesithathu, uthi yena abantu angeke kwenzeke ukuthi khona uBiden sibambize njengesehluleki, kuphela kwesanga ngokuthi wena ube umthatha kanjani. Ezwakala njenga engaswakali nokuthi into ayikhulumayo ufuna ukuthini. Kahle kahle le nto eyenziwe uBiden akuyona into elungile, ngokugcwele vele siyayigxeka, ayilungile.
Lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule inhlelo zakhe zokulwisana legciwane le-coronavirus. uBiden usayine njalo eminye imithetho esiphangiphangi ama-executive orders azakwenza kube lula uhambisa imithi yamajekiseni okuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, igciwane hayi ele coronavirus hayi kakulabo ngcwana sebele ngoba isibhedlela lokho ezigcwele lokho kuvele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi kodwa kwakathesi hachi kakube kakhulu yekube kakhulu abantu abasa sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo even laba laba abakuma nursing homes endaweni ezinjalo yisimo esibuhlungu kakhulu kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu kuphela laba abangama health workers yibona yabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalelulekileyo olokuphathisa abantu ngevaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Yeah, kusobala ukuthi uDonald Trump yehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe soku hlatshwe injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusasey 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebe kunanzelelo ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine ebengekho. Bebekhuluma nje laba bantu bedlala nje ze-politics uDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uza kuqondisa ngoba uza kukhulumisana labantu bonke. Abone lapho kuyikho kulomgoqo khona. Lapho kuyikho kumi khona avula ngezondlela zonke. Kodwa ke sithabela ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio
zakulimaza ngebeat singeni isikhosana phe ingoma leyikhiphe ngomnyako omusha ingoma leyikhuluma ngesomiso virus efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga ukuthi nithengilele ebuthongweni laphupha uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Band sabese rekoda etawuni ingoma yakho konizaphela i-virus ingoma leyi kiphe ngomnyako omusha ingoma leyi khuluma ngesomiso ubaba lo mama ekhaba zwanani emakazini bayaflathelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe ve do ngulunku izaphela i-virus imendichelayo utaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululo lapha egwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele umthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni
ngokuvingelelana. Uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba, udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa linhlonipho okwenziwe owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili ngeviki eyodwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.